Soku izika disenda baku VOA Njebele.
Lichona njani mtoka zomu le ola mugela emoye ni ngolwesi tatu mshaka 16 ni kunshangula 2021 ni ngontunga milinku mo. Endabe nizetu la mshanje.
Sisi sizwa utuwa inkulumane zi hotspot ya COVID-19. Asapate ganga, asasalise ganga.
Kupupe abantu ababili nge COVID-19 eZimbabwe izolo. Njalo kutolagale abedlula amakhulu amabili 241 belo mkhuhlane lo.
Akula nto esingayiphawula ngodaba lolu luphathelane lomsekeli kamongameli wethu baba uMdzuri.
Abe muli osakhulayo obikwa wabulawa ngomsekeli kamkhokheli webandla leMDC umnumzana Elias Mdzuri ahambe ayachiya isidumbu sakhe emzini kaMdzuri namuhla lapho okubotshwe abanye. Elezimbabwe limanyane lamanye amazwe ekunanzeni usuku lwe Day of the African Child namuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kupupe abantu ababili nge COVID-19 eZimbabwe izolo. Njalo kutholakale abedlula amakhulu amabili 241 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebefile laya kunkulungwane lamakhulu edlula ayisithupha 1637. Asebefunyene belomkhuhlane lo kusukela nyakenye sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amane 40,318. Ukuqansa kwenani lababanja lomkhuhlane kuza ngesikhathi uhulumende eseqinise iziqondiso zokuwenqabela. Ugatsha lwezempilakahle luthi umkhuhlane lo usubhahile kakhulu endaweni esezivaliwe ezifana leKwekwe, iKaripa kanye leKaroyi. Ezinye zivalisa iMangura, iChiretsi, iMount Darwin kanye lamalokitshi akoBulawayo afana leNkulumane, iMakandeni kanye leminye imizi engenyakatho yaleli dolobho. Izolo kuhlatshwe abantu abangu 1162 ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane okukhweze inani lasebeyihlatshiwe laya ku 694,730. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bangu 4,113. Asebehlatshwe esibili le bonke sebengu 418,748. KoBulawayo abahlali bamalokitshi atshisayo ngalomkhuhlane kulezinsuku agoqela inkulumane le eMakhandeni bathi bakhathazekile. Kubika intathelisindaba yethu uEzra Chisa Spanda.
Abezempilakahle bathi abantu abaphethwe yiCOVID-19 koBulawayo kwamanje bafika phose amakhulu amabili 183 njalo bagoqela abangamachumi amabili lambili 22 ababanjwe lumkhuhlane izolo phakathi kwababili ababhubhileyo oyedwa ngokoBulawayo. Enkulumane eMakhandeni lakweminye imizi efana leNorth End lapho sokubhahe khona lumkhuhlane kakhulu kuleli dolobho i-hotspot ngesiNgisi izakhamizi zithi zikhathazekile kakhulu. Umnumzana Dumile Ncube uhlala elokitshini le Nkulumane.
Sesi sizwa uthwa inkulumane si hotspot ye COVID-19 asaphathe kanga asahlalise kanga kumazubukhwe esiwagadayo isiminye eminye istanding kugcwele abanye abanama mask akuspray emabhasini.
Amazwi kaNcube yagcizelelwa ngumnumzana Edward Leya laye ohlala inkulumane.
Kuyasethusa kakhulu mina ngisengahlatshwa but kuyasinika ama restriction kude kumashopu avalwe masinya Hayi lokho kuyasethusa kakhulu.
Umsakazo we Studio 7 usuke enkulumane wayemakhandeni lapho sixoxe khona lentombazane esakhulayo uAyanda Sibanda. Yena othi ukumemetheka kwalomkhuhlane kuleli lokishi bekungeke kwekele ukwenzakala nendlela abantu abaziphatha ngayo kulindawo.
Kungoba emakhandeni itholakala ilama rank terminus awezindawo ezijene zamakhaya okugadelwa khona njalo abantu basemakhandeni iningi labo abagqoki ama mask.
Kodwa abanye bathi abavumelani labezempila kahle kudaba lokuthi emakhandeni isihlasele kakhulu iCOVID-19. Omunye wabo unkosazana saziswa Nkomo.
Abantu abathi emakhandeni yi-hotspot ye-corona baqamba amanga bangafuni ukuthi basivalele ukuthi sisebenze thina sifuna ukusebenza.
Enorthern khona sixoxelo Similo Ndlovu.
So zithi abantu abahambe bayohlatshwa silebu lamamaski abantu behlale belamamaski.
Mabutho Ndweni ule bhizimisi lakhe elincane lokulungisa amafoni laye ukhala ezimathonsi esithi ukusabalala kwalomkhuhlane lokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela sokuyabulala ibhizinisi lakhe.
Sesizafosa ukuthi sivale and le nto leyo ungathi izasikhosta kakhulu.
Uzodolobho kobulawayo umeya uSolomon Mguni yena ukhuthaza uzulu ohlala kulezi ndawo ukuthi ayehlatshwa ijekiseni yokuvikela igciwane le-COVID-19 emaklinika.
Kulomane clinic unaphana ema vaccine ayenzwa kanye lemakhandeni kasikhuthazaneni siye khona ukuze sivikeleke. Ke silandele ke izinqumo zenezo ezizibekiwe nguhulumende sishane lento yamashabhini.
Abantu bakhuthazwa ukuthi bahlabe ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 kodwa kuhluphayo amaklinika lezibhedlela bathi abaselawo amajekiseni ngoba sesilela elizweni. Ngimele Studio 7 kobulawayo igama lami Ezra Jesus Banda.
Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus ngokufaka ilizwe lakhe kuzinga lesithathu lokuvalwa kwalo i-lockdown level 3 yona eqale namuhla. Uthi uthethele linyathelo ngoba umkhuhlane lo ubusumemetheka kakhulu. Kubika uThuso Khumalo.
Kumbikwa ethule izolo ebusuku uRamaphosa uthe inani labahlaselwa yicoronavirus ngosuku selisuke kwabedlula izinkulungwane ezintathu 3700 laya phezu kwezinkulungwane ezisikhombisa 7500. Inani labalaliswa esibhedlela ngalomkhuhlane selikhwele ngokuphindwe kabili 56%, kanti ababhubhayo ngosuku labo sebedlalela kokuphindwe kabili 48%. Umongameli Ramaphosa uthi phakathi kwezabelo zakwele South Africa ezisitshiyagalolunye ezine zazo sezingene kuhlandla lesithathu lokuhlasela ngamandla kwe-COVID-19 i-third wave ngesiNgisi.
We need to enforce compliance more rigorously.
Kuzafuze sibathathele amanyathelo abephula imithetho ye-COVID.
We do not adhere to the regulations that save our lives.
Phansi kwe-lockdown level 3 abantu abasavunyelwa ukuphuma ezindlini kusukela ngo-10 o'clock ntambama kuze kuyetshaya u-4 o'clock ekuseni. Indawo zokudlela lezokunathela utshwala sezivalwa ngo-9 o'clock ntambama. Imbuthano ephakathi kwesakhiwo ayisavunyelwa ukwedlula abantu abangamachumi amahlanu 50, kanti ababuthene phandle kuzafuze bengedluli ikhulu 100. Utshwala bona sebuthengiswa kuphela kusukela ngo-10 ekuseni kusiya ngo-6 ntambama. Kusukela ngomvulo kusiya ngolesine kuphela. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Thabalala uthi uqiniswa kwemithetho le yokuphila lokusebenza kuzadala uhlupho kodwa hathi kangako.
Le mithetho efakiweyo iyajabulisa ngokuthi ayivalelanga abantu ukuthi bemsebenzini.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkululeko Mathe.
Akekho sala ezizwa ngantwa yena uncindezelekile ngoba uZulu uyakwazi ukuthi aye emsebenzini kwesikhatshana abuye ehlale ekhaya.
Kodwa kumxhaso omkhulu abaculi umnumzana Ncasisele Gwaza ukuthi imithetho efakiweyo izabasebenzisa nzima.
Sizoba affected lathi ngoba phela uhulumeni esethi ufuna abantu abangu-50.
Kwele South Africa kathesi sebesedlula izinkulungwane ezingamakhulu amane 480,000 asebehlatshwe ijekiseni yeJohnson and Johnson ehlatshwa kanye, kanti ke sebeyisigidi lengxenye 1.5 abahlatshwe eyakuqala ePfizer yona edinga amajekiseni amabili. Asebehlaselwe yicoronavirus sebesedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu esikhombisa over 1.7 million kuthi asebefile sebebanga kuzinkulungwane ezingamachumi ayisithupha over 58,000. Imele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ninguthuso Khumalo.
Amalunga emuli yosakhulayo obikwa wabhubha ngemva kokutshaywa ngumsekeli kamkhokheli webandla leMDC umnumzana Elasi Mutsuri labanye ahambe ayatshiya isidumbu sakhe emzini kamtsuri ezakha namuhla. Inkundla yeZim Live ithi amalunga omdeni lo abotshiwe phezu kwesehlakalo lesi ngemva kokutshengisela emzini kamdzuri ekhala ngokuthi amapholisa akhanya engafuni ukumbopha. Umufi ngomnumzana Ronald Mukumbira yena obikwa watshayelwa endaweni kamdzuri yokunathela eHarare etshaywa nguye umdzuri labanye bakhe. Sehlulekile ukuxhumana lo mudzuri ngalolu daba. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi baphezu kwalo lolu daba. Kodwa uthe imininingwana eminengi singayithola emapholiseni asezakha. Sixoxele sikhulumeli seMDC umnumzana Witness Dube.
Akulanto esingayiphawula ngodaba lolu oluphathelane lomsekeli kamongameli wethu baba umdzuri ngoba akukho esikwaziyo ngesiqiniseko njengoba kuludaba olusaphenywa ngamapholisa engaketheswa icala ubaba umdzuri. Ngakho ayikho nje into esingayikhuluma ngoba sifuna ukuphambanisa amalungelo alabo abafelweyo ngengxoxo esingayenza kumbe siphambanise amalungelo akhe ubaba umdzuri ngengxoxo esingayenza. Kodwa nje into esingayitsho ukuthi hayi silusizi lathi njengebandla kumuli yona leyo ebhujelweyo siyakwazi ukuthi kubuhlungu ukulahlekelwa. Esingakutsho nje ukuthi silusizi kodwa ukuthi isisusa sakhona kuyini ngumbani okumele adlulele icala lokho sikutshela emapholiseni.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMDC. Abahlali bevungu eMidlands bathi abantu abahlomileyo sebehlasele indawo ezivalisa imakepesi inhlezi lemaplazini kulindawo asebebulele izakhamizi labo somabhizimusi abambalwa njalo bahlukuluza abanye. Abantu laba babikwa behlome ngemibhobho, ingqamo kanye lenkemba njalo lanxa abanye sebabotshwa kulabanye abangakabanjwa. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo meli wevungu edalele parlamente umnumzana Omega Spanda.
Indawo levungu ibindawo ethuleyo kakhulu kanti ungananzelela kathesi abantu bayabulalana angazi ukuthi sokusuke wathini esigabeni kulabafana abagwazana lapha emakepesi bayabulala umuntu lokubangwa uyabungakunanzelela ukuthi kuyini kube sokubuya kulogogo lapha emakepesi futhi okwafika khona abantu bakhuluma logogo babuza ababekubuza bagcina beshiya bemdukutile ababanjwanga laba bantu bamdukula ugogo wafa. Kathesi kulobaba odutshuliweyo endaweni zeSt Faith abamfaka inhlamvu ezingu-8 ngumuntu obeyibhizinesimen ebesimhlonipha njalo ethanda abantu kakhulu athi kancane incedisa abantu belamakhombela konke bamfikela emzini wakhe esanda ukuvena kubhizinisi uyazi into zegolide uyagaya emzini wawo kegaya emzini fika lapho bacela ukugayisa bangena bamfaka inhlamvu ezingu-8 kambe phezu komuntu egumene uthiwa kwadutshula inhlamvu ezingu-28 laba bantu ababanjwanga abanjwaye ababulala umuntu egemakhepesi ababulala ugogo ababanjwanga ababulala abafana laba ababanjwa ungathi uyakunanzelela amabhizinisi maningi asehlasele ezindlini zabo ebusuku belandwa kuloo ndoda wasishayo kumasefa le emaplazini kwethiwa wawulanga abantu kuloo ndoda okuthiwa ngumathwasa laye wavinjezelwa ngabantu esitolo. So ngithi mina amayuyi bakithi bese ngabantu esihlezi kuhle kakhulu silokuthula endaweni yethu besicela abantu bakithi ukuthi hayi lapha ababona khona abantu abahamba hamba abangasibo bakithi esingabaziyo ngevillage ngevillage kaba report kubosabhuku ba report ku leadership ba report emapolice ndi lapha kule moto esingasiyo labantu esingabazisiyo ngoba lokho sokusenzakala esigabeni ukufa komuntu ungakunanzelela enye imuli sale sikhala kungasela lokho abakuthi breadwinner ngesikhiwa uzabadingela imali ahamba edinga imali ukuthi abantwana badle agcine imuli agcine labanye ababemsebenzela njengo business enabalimalayo abantu sebehlezi besevalweni ngoba izikhali ziphonguba khona nje ebantwini bonke izikhali ezempopoli kubele izikhali lezi ezabhalwa ngamapholisa amamachethi ingqamu lani lani okungabulala abantu so mina ngithi ake sihlaleni ngokuthula esigabeni sethu ungakhulu ukuthiwa ngomunye wakho isikhathi sakhe singakafiki
kodwa ngokuzwa kwenu amapholisa ayawuthola yini umkhondo walaba bantu njalo sokuke kwahlalwa phansi yini njengenkokheli yesigaba kucutshungulwa lolu daba kumbe hayi kuyenzakala nje ngolongilo uzimele yini
hayi lapha ungakunanzelela evungusibambe amapholisa asebenza la kuhle kakhulu siyazama ukuthi usabhuku labo headman nabo lazo inkosi yochief sincedisane nini
umnumzana Omega Spanda umela ivungu edalele parlamente intathelizindaba ebhalela iphephandaba lasemelika ele-New York Times umnumzana Jeffrey Moyo uze wakhululwa namuhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yebheyili engena ku-5,000 Zimbabwean dollars lidale le-High Court ngomvulo. Umoyo obemele akhululwe izolo kodwa amagqwetha akhe anti abe central prisons kobulawayo balile ukumkhulula besithi amaphepha akhe ebengamanga kuhle. Umoyo ubotshwe ngenyanga edluleyo esetheswa icala lokwephula umthetho we-immigration ngokudingela intathelizindaba zephephandaba leli ezimbili amaphepha okungena elizweni ngendlela ezingaqondanga. Abasakhulayo beZimbabwe namuhla bakhuthaze uhulumende ukuthi agcwalise izimiso ezikusisekelo sombuso welizwe eziza kwenza ukuthi kuhlonitshwe amalungelo abo. Batsho lokhu ngesikhathi kunanzwa usuku lwabatsha ezwekazi le-Afrika olwe-International Day of the African Child. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ilanga leli linanzwa ngamazwe atshiyeneyo ukhunjulwa abasakhulayo bakule South Africa abafika phose amakhulu amabili abadutshulwa babulawa ngamapholisa kakhulumende wabelungu owawuncindezela apha ensundu owe-apartheid ngo-1976 ngesikhathi betshengisela elokishini lesoweto besola ucuku lwabelungu kanye lokufundiswa ulimi lwesi-afrikaans ezikolo. Ukutshengisela lokhu kwaziwa ngokuthi yi-Soweto Uprising. Abasakhulayo bezimbabwe bathi baya bakhumbula abafela kucuku lolu kodwa bakhala ngengxaki ezigoqela ukusilela kwemsebenzi, ukudula kwemfundo lokuvalelwa phandle kwamathuba amabhizimusi. Abakhala njalo ngokuba uhulumende kafuni kuzwa imibono yabo nxa ebumba inhlelo zempumelelo yelizwe kanti abesifazana bona bathi lezi nhlelo kazibanakekeli. Unobhala jikelele we-MDC Alliance umnumzana Ostalo Siziba uthi indlela abatsha bakule South Africa abalwisa ngayo ubukhuquluzi ngesikhathi sokutshengisela eSoweto kubapha isibindi.
Thina esikufundayo ngokuthakazelela uJune 6 ukuthi njengabatsha beZimbabwe kufanele simelele amalungelo ethu njalo sizimisele ukulwela inkululeko yale Zimbabwe ikakhulu sifunda ke kuHenry Peterson.
Amazwi kaSiziba asekelwe ngomunye osakhulayo umnumzana Pride Mkono yena othi abatsha kumele bazimisele ukulwela lokhu abakukholwayo.
Ilanga le-Day of the African Child lisifundisa ukuthi thina njengabasakhulayo eZimbabwe kumele sibele sime sibele ezibini singesabi ukuthi singafa inkululeko yethu yasozibuya hathi kumele sibele ezibindi.
Kodwa osakhulayo we-ZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi ilanga leli libakhumbuza ucuku lwabelungu okungamelanga lukhohlwe langoba ngubani.
Hayi, leli lilanga elikhulu, lilanga
ilanga eliqhakathekileyo nxa sikhangela intsha yezwekazi leAfrika. Lilanga lapho abantu abathi abasukuma khona bathi hayi sokwanele, sokwanele ukuthi sibe sihlokhe sincindezelwa ngamabhunu. So le lilanga esingasoze silikhohle, lilanga eliqhakatheke kakhulu.
Osakhulayo ophila ngokuthengisa uthando Gwinji uthi yena ukumzisa usizi kuba isikhathi seCOVID-19 sesenze impilo yabatsha yabanzima kakhulu.
Qhakathekile ukuthi sibuyele emuva sibone ukuthi sile progress enganani njalo enjani.
Abanye bathi abasakhulayo kumele baphakame balungiselele ikusasa labo ngokubhalisa ukuvota kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Amalunga ePhalamende kwele Botswana athi akhathazekile kakhulu ngokwanda kwabokuza abavalelwe entolongweni kulelo lizwe. AbeZimbabwe kuyibo abalenani eliphezulu. Umqondisi Dube usipha loludaba.
Ilunga lekomiti yedale yePhalamende yePublic Accounts Committee umzana Phono Mathuti ugokele ingxoxo phezulu kokukhathazeka kwabo ngodaba lolu lona athi kumele lulungisiswe. Ekhuluma ngomvulo ngesikhathi ikomiti leyisamukela umbiko ngesimo samatshele kweleBotswana, uMathuti uthi uyadanisa kakhulu ukuthi kulezibotshwa zakumanye amazwe ezidlula amakhulu amahlanu i-524 ezibikayo kulelo lizwe. Ngomnyaka ka-2019 bukela beZimbabwe bedlula amakhulu amahlanu i-502 abakade besezintolongweni njalo bebotshelwe amacala atshiyeneyo eBotswana. Inani lamabhandinto wonke akuqela ezalwane zalelo lizwe liphose lifike kunkulungwane ezine i-3882. Ukuze kuphungulwe inani leli, uMahlodi wethu kufanele kube le mzamo yokubuyisela emuva abokuza uze bayebhika besemazweni abo.
Palena ipe puisano le bankani balona bilateral level.
Abo kuza baningi kakhulu. Bengibuza ukuthi kanti akula ndlela abangabuyiselwa emazweni abo ngoba balakho ukuphazamisa abantu bethu. Uma kusenzeka amazwe abo kabathathi laba bawonayo bayekibo.
Batsamaye bayekoka bona. Busini botaya kotasi.
Usikomichi wemajele unkosikazi Dana Marathi uthi lokhu akumelanga kube lohlupho olukhulu ngoba kulemthetho eyabotshelwana phakathi kweleBotswana lamanye amazwe akumanyano esatic phezu kokubuyiselwa emuva kwabokuzwa abasemajele eBotswana. EliZimbabwe laba ngelinye lamazwe akuqala ukungena kulesi sivumelwano kodwa imithetho yakhona ayikalotshwa uze iqale ukusebenza.
We have bilateral agreements and memorandum of understanding that we have signed with other countries.
Lano esesizindobe lamanye amazwe ikakhulu aseSadak phezu kokubuyisela abokuza abasemajele. Kodwa lokho sisakhangela ukuthi imithetho esemazweni ashiyeneyo iyahambelana na.
Liya lisanda inani lezalwane zakwamanye amazwe ikakhulu ezivela eZimbabwe ezidala amacala ashiyeneyo. Abanye abeZimbabwe kweleBotswana bafana lomnumzana Nkazimulo Nkala bathi amanani ezibotshwa zakwamanye amazwe lezi onela ezinye izimvu.
Regarding sending prisoners back to their countries kuqondile kodwa angiboni ukuqeda udubo lokudala kwamacala kungaphathisa kuphela uma issues e congestion.
Abantu abangala maphepha ababekwa beyiba bahamba phambili ngokudala amacala bedinga indlela zokuziphilisa. Kusenjalo sikomishi wemajelo Marathi uvise izolo ukuthi abasemajele sebezavunyelwa ukuxoxisana lezihlobo zabo kusetshenziswa amabonakude we-video conferencing. LeBotswana lamisa ukuvakatshela emajele enyakenye kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ngiwumqondisi Dubo indaba yaseStudio 7 ngisakron kweleBotswana.
Kwezemidlalo, amalunga enhlanganiso yentathela izindaba zemidlalo eSport Journalist Association emhlubulweni wangezansi kwelizwe iSouthern Region aphezu kwemizamo yokuphathisa umqeqeshi womdlali wenqindi uPhilip Striker Ndlovu yena ophethwe ngomkhuhlane wemvukuzane. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma ngesikhathi bevakatshele uStriker lapho ahlala khona elokitshini leMakhokhoba, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeSports Southern Region uLove Modube uthe bakubone kufanele ukuba bezame ukuphathisana laye ngoba kungumuntu abasebenzisane laye kakhulu kweminyaka eminingi.
Ule operation amele ayenziwe kufakwe icatheter emzimbeni wakhe ukuze kululaze ubuhlungu abuzwayo. Okwanamhlanje sihlanganise le birthday yakhe lokuthi sizomnika i-130 US $50 ebese sidobadobile lapha lalaphaya kodwa umkhankaso ulokho ukhona sisiya phambili sicela abantu bakithi siphathise nini ucoach abe lempilo engconywana abuye le ringini
ustrike obanje umkhuhlane wemvukuzane yohlobo lwe prostate cancer nyakenye njalo ngaleso sikhathi ubedinga inkulungwane ezintathu zamadollars emelika ukuze ayehlinzwa kodwa leyo mali akasayitholanga wagcina esengolele phansi loba kunjalo uthi yena ulalo ithemba lokuba uzasila abuyele ayiqeqetsha abadlali bomdlalo wenqindi
ngineqiniso lokuthi singawina le into esesigakele ngiyabuyela mina ekhoneni labafana hathi sibe seZimbabwe kuphela sizachaphela ngaphandle ikakhulu mina bonyathele izindaba omunye wenu abanye benu sizachaphasa sonke bengiphelekezela ngiyabona
abanye abadlali abaludumo abaqeqetshwe nguPhilip Stryker Ndlovu ngababalisa uThamsanqa Ngadube yena oke waba ingqungquthela kusigaba seWorld Boxing Association Pan Africa Heavyweight uMordecai Donga oyintshantshi kusigaba seLightweight la kusigaba seMiddleweight okweminyaka eminingi elizweni laseZimbabwe kanye loElvis Bulawayo Bomba Moyo owake waba ingqungquthela kusigaba seWorld Boxing Federation kuzwekazi laseAfrica ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo imuJoseph Njanjini
Kulamhlanje sikhangela imizamo yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus kanye lokuhlaselwa kwabokuza kwele South Africa. Singene kuzivela kwamanye amazwe. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden kanye lomkhokheli weRussia umnumzana Vladimir Putin baphakathi komhlangano omkhulu okhangelelwe ngumhlaba wonke jikelele abawuqale namuhla eGeneva kweleSwitzerland. Ababili laba bayahlangana nje kulokufuthelana phakathi kweMelika leRussia okungamazwe ayizitha. Intatheli zindaba ye-VOA News uPatsy Witakuswara uthi umhlangano lo usaqhubeka. Siyalandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Melika selifakile izijezo zenoto ababili abasakhulayo abasekela amalwecatsha ayi-Houthis kwele-Yemen. Elemelika lithi abantu laba bathuthuzela impi kwele-Yemen lapho kubulawa khona abantu abaningi. Lithi ababili laba bayingxenye yabenza abantu kwele-Yemen babhekane nenhlupho eziningi. Impi yomvukela yaqala ngomnyaka ka-2014 edolobheni leSana okwasuswa uhulumende kaZulu waxutshwa umongameli owabalika wayacatsha phandle kwelizwe. Amalucatsha e-Houthis asekelwa lelizwe le-Iran. Impi yomvukela le isidale ukuhlupheka okumangalisayo kwele-Yemen. Impi le yenza ukuba abantu behluleke uzidingela ukudla. Abantu bafika izigidi ezingamajumi amabili 20 million baphiwa ukudla zinhlanganiso ezijeneyo kwele-Yemen. Ababili abafakele izijeziso zenoto mhla ka-20 Nkwenkwezi bakhokela amalucatsha e-Houthis ahlasela esabelweni seMaribu. UMohamed Abdi Al-Karim Al-Kamari ukhokela abahlasela endaweni le. Uncediswa nguYusuf Al-Madani obekhokela abalisana lohulumende kwezinye indawo. Esethula umbiko wokufakela ababili laba izijezo zenoto, umnumzana Anthony Blinken okhokhela uhlangothi lukahulumende kwelemelika olubona ngokudlelana labanye amazwe olwe-State Department uthe kusobala ukuba sebefaka impilo yabantu abedlula izigidi engozini. UBlinken uthi okwenziwa ngabantu laba sokukhahlameza abantu abaningi kwele-Yemen. Uthi kulabanye abantu asebefisa lokubaleka elizweni. Ufakelwa izijeziso lezi kutsho ukuthi yonke impahla yabo ekwelemelika lakwamanye amazwe izathathwa njalo kusavunyelwa ukuthi abantu badlelane labo. UBlinken uthi umhlaba wonke jikelele ufisa ukuthi kubekwe phansi izikhali kwele-Yemen.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala bedlula amakhulu amabili 241 belo mkhuhlane lo. Abe muli osakhulayo obikwa wabulawa ngomsekeli kamkhokheli webandla leMDCT umnumzana Elasi Mutsuri ahambe ayatshiya isidumbu sakhe emzini kamtsuri namuhla. Kubotshwe abanye phezu kwalesi sehlakalo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungamile Nkomo.